Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlazinye kuNcwabakazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Ngehambo lomkhuhlane we-COVID uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Uyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla.
Sokule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu eHarare abebefuna kwethulwe impumelo yokhetho lukamongameli.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa izihlobo.
ELeZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19 obulela bafika phose amakhulu amahlanu 485 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Kulabantu abaningi asebelahlekelwe yimisebenzi eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenza kube nzima ukuba balandele iziqondiso zemithetho yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kobulawayo izolo kubanjwe abantu abangamachumi ayisithupha lane i-64 belomkhuhlane lo kwabhubha abahlanu. Luthi kusukela nyakenye umkhuhlane we-COVID-19 waqhamukayo kobulawayo sekwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilichumi lanye 11,256 kwabhubha abedlula amakhulu amahlanu i-543. Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo lemaphandleni. Omunye ohlolwe wathola ngala elomkhuhlane lo ngumnumzana Sibangilizwe Siziba ohlala eNkankezi.
Ngehambo lomkhuhlane we-COVID uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Uyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu sivaleke, then ngokuvaleka kwesifuba langakungafuni ukudla umzimba-ke ubusuqinelwa ngumkhuhlane lo. Kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ungananzelela-ke ukuthi ifulwendayo le ingaba yi-COVID, suqalisa ukwesaba. Khonokho nje ukwesaba lokwesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane uqinisa umkhulele.
Umnumzana Rodwell Gumede laye utholakalele egciwane le-COVID-19.
Testi kuthange sendlini for the next coming 8 days. Amaphinga ukuthi kuyaba sekushapha ngoba ziyabuya nto lapha kulapha esifubeni. Ngathi umuntu ufake i-50 kg inhlabathi esifubeni sakhe ethi phefumule enhlasele le nto le.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi abantu abadala bahlukuluzwa imigoqo ekhona eyokungabuthani ezimfeni.
Ye, kunobunzima kakhulu ke abantu abaningi bathwele nzima. Ikakhulu abantu abadala bezijayele bahambe bayevalisa izihlobo zabo nxa besithe balahlekelwa kumbe abangani babo abangena lawo amasonto. Kodwa-ke akunanto esingayenza ngoba ngomkhuhlane okhona osubhahile emhlabeni wonke jikelele. Kuyadinga ukuthi ngabe kuyaba nenhlelo eziba khona ezincedisa abantu lapha esithi mental health benelisa ukuthi babhekane lobunzima lobu.
Umnumzana Effort Ncube ohlala kobulawayo uthi abantu beyisa ubhubhane lwe-COVID-19 uma bengakaze behlangane lalo emulini.
Igciwane le-corona kulula ukuthi ulithathe kancane nxa ulizwela kumakhelwane. Mina ngomunye oselahlekelwe ngabangane, ngakho-ke ngikubonile ukunakekela umuntu olegciwane. Ukumbona umuntu esethwala nzima ukuphefumula, ubona ukuthi umuntu angedlula emhlabeni noma yinini. Igciwane le-corona liyingozi kakhulu kulabo abangahlatshwanga kulalabo abahlatshiweyo. Akutsho ukuthi umuntu osehlatshiwe vele ngeke asahlatshelwa esihlaselwa noma ikanjani, kodwa amathuba okuhlaselwa abaphansi.
Kusikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo, ukhuthaza uZulu ukuthi angeyisi ubhubhane lwe-COVID-19.
Leli bhubhane le-coronavirus liyasiyonto yokudlala le. Kukhanya lapha emhlabeni buzobhidliza imphefumulo eminingi kakhulu. Lokhu esikubonayo kathesi yikuqala kwendaba embi ebuyayo. Yikho abantu bonke bayaxwayiswa bakithi ukuthi bazinanzelele.
Kuphela usuku lwayizolo, ugatsha olubona ngezempilakahle lukhiphe umbiko oveza ukuba ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane lamakhulu amathathu lamachumi, i-1370, kwabhubha abantu abangamachumi amane lambili, i-42. Kuthi abahlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bayisigidi lenkulungwane eziphosa zibe ngamakhulu ayisikhombisa, i-1,645,599. Asebehlatshwe ngokugcweleyo bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye, i-767,910. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sekule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu eHarare ababefuna kwethule impumela yokhetho lukamongameli. Uhulumende wathi wabhubha abayizithupha kusehlakalo lesi, abanye babo kungabantu ababezihambela hathi ababetshengisela befuna kwethule impumela yokhetho. Wabunjwa ikomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Halame Mohlante wakwele South Africa okwavela sobala ukuba ibutho leli lalithunywe nguhulumende. Umfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi kumele kulungiselelwe ukhetho ukwenzela ukuba kungabi lokulwisana eZimbabwe.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa izihlobo mhlaka August 1, 2018, kuphela ukhetho lweZimbabwe. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sicabanga indaba yokhetho sicabange indaba yokuthula, ukuba abantu bakwanisa ukuthi babone umbono oyehlukeneyo kodwa bakwanisa ukuhlala bebonke bengalwi. Njalo into eqakathekileyo ukuthi kuqalise kathesi ukulungiselwa lolu khetho oluzayo oluka-2023 ukwenzela ukuthi kungagcini kusiba lokuphikisana ngalo ngempumelo yalo, njalo kube lendlela thina abantu beZimbabwe esizakhangela ukukhetha kwenkokheli kungabi yinto yokulwa kodwa kube into yokwakha isizwe. Ngakho ke kuyadingakala ukuthi sicaba ngemthi nxa siya ku-election sakha ilizwe asilandanga ukuyakulwa. Ngakho ke kuyamele kuqale ukusetshenziswa kathesina njengamabandla, siyathandaza njalo sikhuthaza abantu ukuthi asenzeni izinto zethu ngokuthula.
Umfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, besiphoxa laye ekobulawayo. Namhla kuhlelo lwezamaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abakuku Trust ibambisana lomsakazi we-Studio 7 sixoxa lezakhamizi emadlambuzi lemadobho ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okuqala esixoxelayo nkosikazi Silindeni Leya.
Ngiphuma e-ward 11 komadlambuzi. Nxa sikhangela uhlupho lwe-COVID luphambanise kakhulu abantwana besikolo, ngoba nxa sikhangela kathesi abantwana besikolo izikolo zivaliwe abafundi. Since 2020 abantwana bazange bathole imfundo. Imfundo abayitholayo nje kuba imfundo nyana nje kwamalanganyana. Nxa sikhangela ukufunda ku-online emaphandleni ngapha akula ma-network namafoni, izandla zifitshane ukuthi abantwana bangathola amafoni ukuthi bafunde online. Nxa sikhangela futhi izikolo eziningi emaphandleni bezingavumeli abantwana ukuba bangasebenzisa amafoni.
Uyakhala ngabantwana besikolo unkosikazi Leya.
I-COVID-19 iphambanise kakhulu ezifundeni zabantwana, ikakhulu nxa sikhangela o-form 4, o-form 5. Singabananzelela kakhulu kungaphana lalabo ababhale imihloliso yabo nyakenye kabazange bephuma lalutho. So i-pass rate emaphandleni lemadorobheni ayisoze isafanana, ngoba emadorobheni kule chance ukuthi abantwana bangafunda online. Emaphandleni lapha kulo unzima kakhulu, abantwana abalamafoni njalo inethiwekhi, akula nethiwekhi ukuthi abantwana bangafunda online. And nxa sikhangela uhlupho lwakhona lokho futhi ukuthi izikolo zivaliwe, abantwana abaningi abanye sebezithwala bengasaqedanga isikolo, abanye njalo bayabaleka baye esikhiweni ngoba abantwana bafuna ukuhlala ndawonye, bafuna ukuhlala kuphela. So abantwana nxa besesikolo ikule advantage ukuthi abantwana bayabeluseka kuhle, kodwa nxa besemakhaya lapha hayi kulobunzima COVID-19 iphamanise kakhulu.
Omunye njalo siqhukelayo unkosazana Olita Msebele.
Mina ngiku ward 9 eMadobo. Kithi ngapha abantwana bakhona abafunda ku-online kulohlelo lwe-JF Capnic. So lulabantu labaqhathayo. Ngoba abafundisa abantwana online bayasenda ama exercise okumele abantwana bayenze. Wonke umntwana obhadalelwa yi-JF. So bayenze. Kodwa uhlupho lwakhona ukuthi abangelayo ama smartphone abakutholi khona lokho.
Unkosazana Msebele uthi abantwana sebengabahlongandlebe.
Corona le isiphazamise kakhulu abantwana. Abantwana kabasalalele emakhaya abanye. Abanye benje njengamantombazana abaningi sebezithwala. So kungani iCovid leyi lithuba lokuthi abantwana bazithwale. Abasakhuzeki abaningi. Lenhlelo lazo ziyazama kithi ngapha silohlelo lwe-dreams lalo luyazama amankazana ukuthi ligoqa amankazana ukuthi baziphathe njani empilweni yabo lokuthi imikhuhlane ibe bazise kakhulu ngokuthi umkhuhlane we-HIV vele ukhona lawo. Kodwa kuyehlula kunjalo ngoba abantwana sebekwanisa abangamankazana sebekwanisa ukuthi basuke behambe ingcinye imango esuka engaba ngama-8 to 10 kilometers belanda abafana. Umntwana uthola ukuthi uyakwanisa ukuyaqeda 2 days, 3 days khona le azadingwe ngabazali. Into esiyitholayo ayizisu seziziningi kakhulu ezama teenagers ziningi kakhulu banabo 10 to 14 years.
Belilalele uhlelo lwezimaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso yeHabha Group Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Voice of America ibika ukuba ilizwe lakwaleBhutan kubikwa ukuthi liyaphumelela kakhulu ngokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Iziphathamandla zakulelo lizwe zithi zasebenzisa abantu ezigabeni zonke abaphuma ijumo batshela uzulu ngomkhuhlane lo, njalo kwasetshenziswa amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Kulabantu abadabuka kuzwekazi le-Afrika abafika phose amakhulu amabili 196 abahlengwe elwandle duzani lakho le-Libya kulandela ukucwila komkhumbi wabo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19 kwele-Melika, ikakhulu esabelweni se-Florida, okuleziphathamandla ezivimba ukuba abantu begqoke amamaski. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senzibo manje. Lobaba mkhulu babe lobola usenzibo manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngamalobolo silo umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya kanye logogo uNakasithwala Nyoni abahlala edaluka eLupane. Akasizwe okwethulwe nguNgwenya logogo.
Amalobolo kulotshwala umfazi. Alotsholwa abantwana. Umfazi ongazaliyo yena akalotsholwa yini? Anti uyalotsholwa. Oluba kuthiwa kulotsholwa abantwana ngana kulotsholwa umfazi ongazaliyo ngana akalotsholwa. Kulotsholwa umfazi.
Wena amalobolo ayikwini?
Inkomo noma imali, lo muzuzi imali uyalobola, lo muzuzi inkomo uyalobola.
Lamabele kona.
Aya mavele kwakulobola kwakudala.
Abakudala.
Niyavendulo.
Abendulo babe lobola ngamabi amasaka. Awu 90 le ntwa disaka saka. All right. Hayi siyabonga gogo.
Siphindeza kuqoka ngodaba lolu lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sokuvele imkhuba eminengi esetshenziswa ngaphansi kwegama elitha amalobolo. Kukanti ekadeni siyezwa kuthiwa zazingeningi kangako inkomo zokulobola, ngoba ukulobola lokwakuyisivumelwano esasenziwa phakathi kwemdeni emibili ngenhloso yokwakha ubuhlobo. Bese kusithi umkhwenyana ke wayelobola ngenhloso yokubonga abakwabozala phela okungumama lobaba ababizwa kuthiwa ngomama zala nobaba zala. Wayekwenza lokho ebabonga ukuthi bamzalele intombi, futhi le ntombi ezomtholela abantwana. Yingakho uyuthola abanye bethi kulotshola abantwana, abanye bathi kulotshola umfazi, kodwa eqinisweni usuke kuyisibongo esivela kumkhwenyana ebonga abazali bentombi okumzalela intombi noma ngithi umfazi.
Uthi kunenge okumele kwenzakale kungakabizwa amalobolo.
Okwenzekayo ukuthi kwakusiba khona isivula mlomo bese kusiba lokangaziwe. Sizwa kuthiwa zona ziba lichumi 10 asesiphelele. Kuba ke lenkomo ezimbili lapha eziba inkomo kamama leyo kubizwa kuthiwa inkomo yohlanga. Kuze kuthiwa inkomo yohlanga kusukela kutheni phela umama uyabe bonga ukuthi mkhulise kahle umntwana emphozisa laphayana njengoba siyakwazi ukuthi kudala kwakusetshenziswa umhlanga ekuphoziseni abantwana, yikho kuthiwa inkomo yohlanga. Bese kusiba lenkomo le kuthiwa ngeyokugcola, kusho ukuthi leyo-ke ivele ibulawe khona lapho bese kuhlukaniselwana emndeni yombili. Kuphinde futhi kule esele lapha ekhaya beyisinikezwa idombo, idombo lalo noma ngithi umkhongi libe selihlukaniselana nabafana abayibo abazaziqhuba lezo nkomo. Bese kusala inkomo ezingu-8. Le kamama yona ayibalwa, ibalwa nje ngoba iyabe iphume kuzo lezi zamalobolo, kodwa umama ule mvumo ukuthi angenza noma yini ngaleyo nkomo.
Sizaqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, umnumzana Morven Qhelisa Ngwenya logogo uNakasithwala Nyoni abahlala edaluka eLubhane. Ngenani enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA iNdebele. Sixoxe ngodaba
lokhusile
sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlanganela ngale ntambama zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sikhumbuzana njengawo wonke amasonto ngemphefumulo yethu efuna ukuvuselelwa izikhathi zonke, ngoba singasavuselelwanga imoya yethu sihlala singabadangeleyo. Kanti njalo lelizwi lenkosi liyasikhumbuza ukuthi nxa sisaphila kumele siphilisane, siphile njani. Namhlanje-ke sizakhangela indaba esithola encwadini yezenzo memsebenzi yabapostoli sehluko nesika 5. Sizabala ngendaba ka-Ananiya loSafira, imisebenzi isahluko sesihlanu indima yokuqala kusiya kwesithupha. Izenzo zabapostoli chapter 5 siqalise kuvesi 1. Kufundeka kanje: kepha indoda ethile igama layo lingu-Ananiya inoSafira umkayo yathengisa ngendawo, yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi, yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Wayesethi uPetro, "Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhliziyweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu khepha kuNkulunkulu." Uthe u-Ananiya izwa lawo mazwi wawa phansi wafa ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Verse 6, izinsizwa zasuka zamsongelezela zamkhibela phandle zambela. Ziyihlobo zinkosi ezithandekileyo, indaba le ungayibala uyihlolisise ujulise umqondo wakho, uzabona ubana ilezinto eziningi ezingasifundisa zona empilweni zethu. Okokuqala, nasi indoda lomfazi Ananiya loSafira babehlala ndawonye babesazana ulunga lokungalungi kwabo. U-Ananiya loSafira mhlawumbe ngokufuna ubukwa ngabantu kuthiwa bathengisa ingxenye yomhlaba ababelawo ukwenzela ukuthi labo baphathise emsebenzini webandla leli elalikhokhelwa ngoPetro. Kwakuyinto enhle, inhloso yabo yayinhle, yayihlambululekile, babele njongo yokuphakamisa ibandla lokusizana laba beswela benza kuhleke bawuthengisa lo umhlaba bazuza lokho abakuzuzayo basebethike lapha balahleka khona basebethatha enye ingxenye bayigodla bayifihla baya kuPetro labanye abafundi bathi bona iyo yonke imali esithengise ngayo indoda lomfazi bavumelana ngamanga yikho uPetro ethi yini usathane ukuba agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na uPetro kazange atsho lutho kuSafira wakhuluma loAnaniya okuyikuthi uAnaniya kwayeyiyo inhloko yomuzi okwakumele abone ngaleso sikhathi ukubana izinto zenziwa kahle kodwa inhliziyo yakhe yavuma uSathane wahlala wazinza wagxila indebe zakhe zakhuluma amanga ezakho indebe emzini wakho lonkosikazi wakho labantu abakho zikhuluma impilo enjani yini elivumelanayo nxa lihleli ndawonye ikhona imindeni engakwazi ukubana ihlale yenze izinto eziqondileyo imindeni ephila ngamanga akukhangele uzwisise ekujuleni kwenhliziyo yakho ukubana wena lo mndeni wakho liphila impilo enjani asikhuleke uNkulunkulu olungileyo khupha uSathane enhliziyweni zethu qiniswe lakho silikhuphe izikhathi zonke sikela manje uzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo 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 mthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhlanje sikobulawayo kontuthu ziyathunga silo perseverance nyathi wenhlanganiso yebulawayo progressive residents association sixoxa ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni ikakhulukazi kobulawayo lapho leli gcikwane limemetheka kakhulu okumangalisayo Manyat, niya kwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus ikakhulukazi kobulawayo.
Mahlabezulu kuyethusa ukuba lokho likhuphuka leli inani. Okutsho ukuthi awusimhlalo lomkhuhlane. Umkhuhlane lo kumele abantu bawuqaphele ngazo zonke indlela.
Ubona ngani uZulu wakobulawayo ukwamukela na iJackson elivikela iCOVID-19 ele vaccine?
Yebo kunjalo abaphakemi abantu bakobulawayo besiya yamukela leyo jekiseni bebekade behlezi sebeze bakubona ukubana akuhlalwa
sikhangela indlela abasakhulayo baphila ngayo elizweni ingcwethi zezempilakahle zithi intsha kweleZimbabwe abahloniphi imithetho evikela ukumemetheka kweCOVID-19 ukubona njani lokho
kuvamile ukubana uthiwe ulutsha baluhlonini kuqinisekile ngoba kwesinye isikhathi uyabonakala ekwenzeni kwabo ukubana ngabafuni ngabakuthandi ukuthobela imithetho ephathelane lezimpilakahle nanxa kusitsho ukubana impilo zabo kumele zifikeleke
hayi isikhathi sesedliwe ngumangoyi manyathi gqiba lingxoxo
ukugqiba lolu daba mahlabezulu singathi ebantwini abatsha bayihlatshwa ijekiseni lokho isakhona isaphiwa mahala okwesibili intsha efanayo iyilo ikusasa lethu ngakho ke kumele ivikeleke okwesithathu okucinayo oyedwa angazinanzelela akwazi ukuthi yena kumele avikeleke kumele akwazi njalo ukuthi kukhona futhi omunye okumele afikeleke sivikelane sonke njengeni.
Zulukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sithanda ukubonga uPerseverance Nyathi ngokungena kuhlelo siyabonga amanyathi. Bwanele kwa lamhla, so hlangana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe coronavirus elizweni, sikhangela njalo uhlelo lwe 2021 Mandela Washington Fellowship Summit. Oliver Lisayo, ngenjabulo igama nguMaikobe, thokazo muhle zimpapu muhle, so hlangana ngolwesibili, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wenza imidlalo eZimbabwe selehlulekile ukuthola izicoco emidlalweni ye 2020 Olympic Games kulandela kunqotsho kuka Scott Vincent emidlalweni wegolf ogqitshwe namuhla kwele Japan. USkoti odlale ngcono namuhla kulalokho akwenze kusukana ezedluleyo ube kuthumi lasithupa 16 phakathi kwabadlali abangamathumi ayisithupa 60 emdlalweni we-men's individual golf stroke play. Lokhu kutsho ukuba abamele eZimbabwe emdlalweni le abagoqela uDonato Katayi, uPeter Gilpin, uPeter Wetzler, Longoni Makusha behlulekile ukuthola izicoco zegolide, isiliva lebronze. Abanye babo sebebuyele kweZimbabwe. Uze sizwe ngokunengi ngalokhu, sixoxe lomnumzana Frederick Ndlovu othi bazamile kakhulu abadlali laba.
Ungakhangela wonke abadlali bethu esibuye labo laba. Bonke sebesethe ama personal best records. Singabe singatholanga isinqongo se gold, silver and bronze. Kodwa into esobala ukuthi abadlali bethu bonke laba ikusasa yabo inhle. Ngoba bonke sebebhite ama records ababevele bewaholda bebuya lapha. Ama records ababuye abenze ba qualify ukubuya lapha sebewedlule. Okutshengisela ukuthi come France 2024, Paris 2024. Hayi, ungani kusasa yethu njengelizwe leZimbabwe ikahle. Talenta livele likhona. I think okuqakathele ukuthi thina lati sikuqakathelise umdlalo lo. Because charity begins at home. Kumele thina ngwethu sibe laso isifiso esokubuya kuma Olympics. Sifake amandla emidlalweni leyi ethi esithi sport. Then ngibona ngani singakwenza khonoko, hayi ilizwe liyakhuphuka sebili. Italenta igcwele eZimbabwe.
Asithi kwambana ke elupane komakhovula phezulu khona ngale sikolo. Bakhona yini abantu elithini ngabakhangela lithi kodwa lo kungani engagijima. Siyakhumbula ngokulo samukeliso moyo wayevele Ntepe, siyakhumbula baningi kakhulu abavele emakhaya. Liyangena-ngena yini ukuthi libazame ukubakhipha emakhaya liwafake khonapho kuzinga eliphezulu?
Umbuzo omuhle kakhulu lo. Yinto nje ekade ngizidla ingqondo ngayo isikhathi sonke lesi. I think kuqakathekile, ngibona ngani kuqakathekile ukuthi ama national federations ethu sike sihlale phansi sizihlolisise. Singama national federations achiyeno the 54 national federations elizweni sikhangelisise ukuthi kambe shuwa singaswela in each national federation umntwana oyedwa, unkazana oyedwa, ubhuti oyedwa ongenelisa ukungena kuma records la ukuthi bengene kuma Olympics. Bona ngizani singafaki ingqondo zethu ndawonye, hayi ichumi amachumi amabili ama athletes ayabuya kuma Olympics singakwenza njalo.
So ngiyabona sibili kulama athletes amakhulu kakhulu abanjengo Elijah Gakalaka kathi singukansela emawabeni, kuzobuya uWinnet Dube use Cape Town, kuzobuya labanye abasendaweni eseBrithani langaphi ngaphi. Ngiyake likhulume labo ukuthi lizame ukuthi libancedise kumbe ngama club abo into ezinjalo. Bengikhuluma ke besikhuluma lo Elijah Gakalaka sithi uyafisa ukuthi ancediswe avule iclub yakhe ibe nkulu khona ngale emawabeni, kodwa kungani kuyasilela lapha nalapha. So ke umbuzo wami ukuthi lake lidlelane labo kuhle yini kwenza ukuthi kuthuthuke phela i-athletics.
Kuya ngokuthi like ngikhulumile ngemuva silama national federations angamashumi amahlanu lane. So kusiya ngokuthi yena eyakhe i-national federation yiphi. Kabe kumele behlale phansi bekhangelisise ukuthi nxa eli club afuna ukuyivula umthetho oparticular to that national federation, nxa kuyikuthi ngokugijima i-athletics kumbe nge-volleyball kube ngebhora lezandla kube ibhora lenyawo kamele behlale phansi because ngibona zani wona lana ama academy angaba yikho lapho esingabona khona ama talent wona lana acatshileyo.
UFred Ndlovu ukhokhela abadlali leziphathamandla emidlalweni ye-Olympics sixoxelaye ekwele Japan. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sekule minyaka emithathu wadutshulwa abantu bafa eHarare ababefuna kwethulwe impumelo yokhetho lukamongameli. EleZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngo-Kipstube.